Langala Pumalendava Langala Pumalendava Lashona Lendava Langala Pumalendava Langala Pumalendava Lashona Lendava
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba yimi untungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa ngophenyo olukhangela ukuphila kwabantu emaphandleni olusanda kwethulwa nguhulumende olweZimbabwe Livelihoods Assessment Committee oluveza ukuba isabelo seMathebelele North yiso esikhokhelayo kunani labantu abazinceda ngokuya ngaphandle egangeni ngoba bengelazambuzi. Isilinganiso sabantu laba sicitshe singene kumachumi amahlanu 48%. Isigaba sebhinga esitholakala kulomhlubulo yiso esihamba phambili ngalolu dubo elizweni lonke jikelele ngesilinganiso sabantu abangamachumi ayisikhombisa lane ekhulwini 74%. Ilupane layo ihamba phambili ngesilinganiso se 53%. Kahle kahle abantu bakulindawo behlulwa yini ukwakha izambuzi. Sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni yamathebelele North, eRural Communities Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga mfowethu, ngiyabonga kakhulu ukwamukelwa.
Kuthiwa lenzani kanti ngapho baba Ndlovu?
Lokhu kuveza ubumpofu kumbe into ubuyanga abantu abahlangana labo ukuyazinceda egangeni kuyizitshengiselo zobuyanga. Kuveza ukuthi ebantwini akusikho okumqoka ngenxa yokuthi kabakwenelisi. Kukhona ababe kukhangele okunjengokudla okuyikho abakuqakathekisayo okwedlula ukwakhiwa kwezambuzi.
Yimalini ukwakha isambuzi? Kuyadula.
Ukudula kuqathaniswa lalokho abantu abavele belakho. Nxa Nkomo umuntu esehluleka ukuthi athole idola elilodwa ngaze isamende sibe yi-$10 kuye kuyabe kudula ngokubana uvele kenelisi lokuthola idola elilodwa. Kungakho ke ukuthi aqogelele isamende se-$10 kuba nzima. Kuzafuneka izamende, ufuneke othebethebe, kufuneke okhethe. Ukudula ngiyatsho njalo kuya ngokuthi umuntu uvele uthola malini kuqathaniswa le mali edingakalayo ukuthi isambuzi sakhiwe.
Kuyini ongakuxwayisa ikakhulu sikhangela ingozi yemikhuhlane engalehlela?
Eqinisweni abantu bahlezi phezu kwengozi okuthi ingadubuka kuyaphela abantu ngemkhuhlane ongasamelanga ukuthi ngabe ibulala abantu ngalesi sikhathi. Ngithi ku-modern world umkhuhlane onjengesihudo, umkhuhlane okweneliseka ukuthi wenqabelwe, akusamelanga ukuthi ngabe ubulala abantu. Kodwa abantu bahlezi phezu kwengozi esabekayo ngokubana ingcekeza yona lana abahamba besiyayitshiya egangeni yiyo ekhugulwa ngamanzi iyengena emadamu anathwa ngabantu. Kuyingozi enkulu kakhulu abantu abahlezi phezu kwayo. Kuyasweleka ukuthi kuhlanganiswe ingqondo, kuhlanganiswe imbono ngama-stakeholders wonke alokutho lalokhu, angagoqela uhulumende, angagoqela amakhansili, angagoqela inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zincede abantu ngenhlelo ezifana lokwakhelwa izambuzi kumbe ukuthi bancediswe.
Hayi, siyabonga baba Ndlovu, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Lami ngiyabonga, ngiyabonga kaNkomo, ngiyabonga, ngithemba ukuthi kuzaba lomthelela, lingxoxo izaba lomthelela kuthini inhlangothi zonke eziqanjiweyo ezifaka amakhanda ndawonye ekuqedeni lolo dubo.
lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa ngodaba lwesigaba seMathebeleland North esikhokhelayo kunani labantu abaya ngaphandle egangeni ngoba bengelazambuzi asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo yimi untungamili nkomo
Kangala pumalenda, kajona lenda.